Isabelo sezansemandebeleni sezileminyaka singathola izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlasele indlala enkulu. Kodwa unkosikazi sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lonyaka isivuno sibe nganeno kunaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
Sisebenzele imbuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bag kungama-90 kg food. Sasesithola ayi-36 amabele hlangana konke nomuntu. So isivuno lesi asisithengisi ngeso ukuthi sidle le mbuli ekhaya. Nasisasile isikhathi eside sikuthi singaze siyelima.
Amazwe akhathekelwe ngunkosikazi Pretty Mguni, isakhamuzi seMagaya Village layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizabhutha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane, le ndlela sethu singasifikisa iminyaka ozayo.
UMnumzana Ephraim Nathi, ukhansela ka-17 efumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu edala ukuthi kube nesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Abaningi nabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zalizane, bake bahamba ekunatheni batshone ezimini zabo, batshone ngemva kwenkomo zabo, batshone ngemva kwembuzi zabo. Hayi, kukhanya le nyaka izivuno zihle, ezifuyo zikhona sibili zizele ziqothekile, abantu kungale bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphoza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, uzobhuku eMagaya Village uMnumzana Giyaboka Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Hayi, emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle, kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizers. Kulabo abazange bayenze lokhu, hhayi, akuzange kube kuba hambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers, isivuno sabona sibe sihle kakhulu, kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku kusuke kwatoda, isivuno sabona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibaningi abantu badinga usizo lokhu, especially labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhathana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenjalo kolunye udaba, zisele zimadolonzima izimbamgodi endaweni ye-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa umgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.